Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Alifuga njani silukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 sibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla le MDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele ngomgqibelo elimele ngemva kokuthaywa ngababemthumbile.
Elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activists lalaba bamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni.
Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lwezokhetho elezek isicala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kutsho ukuthi abantu ade benenhloso yokuvota kubi-election yona le ebuyayo ngo-March bayenelisi ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe.
Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abathiya isikolo bengakaqedi udala inkulumo.
Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa kobulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le MTC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ngeviki edluleyo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo ngoba etshaywe ngabakade bemthumbile. Umpanduki wathunjwa eMadabukakusa eMaswingo ngolwesine watholakala eMashaba ngomgqibelo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Siziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
John Mpanduki utholakele amalunga ethu eprovince eMaswingo. Le lawyer lethu likhambe uyamthatha lapha kwanise khona ufonele isihlobo. Kuyinto elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activists lalaba bamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapholisa lawo athi amangala ngosehlukelo esenzakeleyo yikho kufanele ukuthi ke bethi bona bethembise ukubana bayinvestinga indaba leyo ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele etshayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo watshaya even kungabonakali ke amanxeba njenga okwenziwa abaningi even lathi esakwenzayo size sithunjwe ke izanupiyefu kodwa siyabazi ngabantu asebaphefekthi indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthi kathesi uyakwanisa ukutshaywa endaweni okungasali khona kulezilonda kodwa kubonakala ukuthi uhlungini kumbe uvuvukile yikho ehanjiswa esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo amenjani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo amenjani njalo lokuhlukulizwa psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kwindaba zama-business so kuyabela ama-problem amaningi ukuthi uza-operator njani esebenza njani ngenxa yokuthi uyabu-threateniwe ukuthi siza kutshisela amashopu siza kwenzela lokhu nalokhu okuyinto okufanele ukuthi incedakali ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla lithini ngalesi sehlakalo?
Ye, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iyemthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunjwa bamtshela bathi ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu so kufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu i-legal team ukuthi asethe into abantu bakhona banjani le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-held to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla kodwa ngelinye ilanga kuzaba ke le-justice mayelana la labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle komthetho othiwa extrajudicial treatment and persecution yama activists abamela amalungelo ngokuba ngabantu abaprotect umthetho welizwe yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zeZimbabwe kubana kufanele simanyane endaweni lungise indaba yoduwe elizweni uduwe lezanu PF uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo izolo bekungama journalist namhla ama activists sasa ngabafundisi sasa ke ngabanye abathiyeneyo kuyinto okufanele ilungise ngokuresolva indaba yeleadership elizweni leZimbabwe kubana kube kubuya uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula njalo abantu beprotect nxa besenza amalungelo abo kunjengokutshengisela lokufiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lozokhetho olwe-ZEC icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota. Ugatsha lwe-ZEC lwazise ngempelasonto ukuba njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eseyazise ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ukubhalisela ukuvota sokuzamiswa. Asenelisanga ukuxoxa logatsha lwe-ZEC kodwa iphephandaba le-Newsday lithi lolu gatsha luxolisile ngokumiswa kokubhalisa ukuvota lokhu. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MTC Alliance unkosikazi Ellen Shiriedenga.
Lokhu kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota abangekho ku-voters roll kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhlaka 26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbelwe ukuya-register ukuvota. I-voter registration luhlelo nxa sikhangele emthethweni, voter registration nguhlelo okungamelanga lume. It's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuya-register ukuvota. Njalo be-register ukuvota njalo kutsho ukuthi umuntu engarejister manje uzayenelisa ukuyavota kukhetho luka 2023 ngoba umthetho uyamvu uyasivumela ukuthi siregister. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama-elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu-2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo njalo liyavumelana lalo yini inani leli njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi isingasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzura axotsha khona abantu be-MDC ama-councillors lama-MP awe-MDC Alliance ngokungafaneliyo. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election. But sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize besiyade sikhuluma ngazo phambilini. Sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adikhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu and bangaki abantu abazathola ikakhulu ontanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
bebeyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka 2023.
Izeki ibike yakhuluma nge-voter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho ohlala khona abantu iregister abantu lapho abahlala khona. But sibona uhlelo lolu lumiswa. So lithe lumisiwe kwathola uzaba khona ngekhathesi kunyanga ezayo le ka-February. But nxa sikhangele i-voters registration kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuya ngo-March bayenelisa ngendaba yokuthi i-voters registration njalo izeki kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube i-register abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance.
Unkosikazi Ellen Shirielenga ngumsekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abatshiya isikolo bengakaqedi usudale inkulumo. Ugatsha olwethula amanani olwezimstat luthi abantwana abayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakoBulawayo batholakale bengasaqhubeki ngesikolo kulandela abedolobho leHarare abedlula abayisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 54%. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siphosa sikukhole ukuthi inamanani la ingabe iqondi lanxa phela lawo abakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa ikube kumele amanani lawo. Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzezwa abantu besitsho bethi hayi ngapha kumgama emadepende abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki kunye esikolo ngezizathu ezitshiyeneyo. So ke yiluhlupho esilawo lolo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho njengabazali asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho lanjengama-guardian. Kukanti futhi lo hulumende le ngogatsha le-social welfare khona okwabakuzwisa ukuthi kulolo hlupho lonjengalolo kuthi ukuthi ama-office e-social welfare aselo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambili ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So ke silayo ministry ikakhulu i-office ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo lokhu sisobuhlungu kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi abantwabethu abaningi babalahlekelwa yokuqhubeka ngoba besiye esikolo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kuthi ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantwabethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutsho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bathiye isikolo kungaba kuyikuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bathiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yiluhlupho esilaziyo silinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipheka kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwa. Kodwa eqinisweni kathesi ungahamba khonapha uye kubo-Belmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi sayavala amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi zisebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lo muzwa koBulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edrobheni fike emalokishini wonke umuntu usethengisa uthengisa itamatisi uthengisa i-orange uthengisa imbida bebaningi khonapho. So bazathengelwa ngubani? Ngoba abantu bokuqala abaningi abasebenzi owesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa kusitsho ukuthi vele abenezithola imali ezwayo imali eyanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engayathengisa inkwalelo langa alalezi abantwana kumbe athenga ikhuphi ngo-oil ozetadlela abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sinanzelela ikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi ngokunjalo sizoba lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlekelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama child-related families ngesikhiwa ngezathu eziningi abanye zathu sibafelwa ngabazali babo bonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wengculazo HIV and AIDS yathi kuyalapha iAIDS yathangela abantu abaningi so ngokunjalo silayo imizwa enjalo othola kungabantwana bodwa so khona phana kulo hlupho ukuthi abanye babeshile sibilini zabahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima ngezinye izizathu ezihlana lazo ezinye futhi silabanye abazali abathebhele imisebenzi baphuma baya andle kwelizwe besiyadinga umsebenzi ngabe baya eSouth Africa baya eBotswana baye ngaphi bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi ngolinye uhlupho olukhona uyathi ngesikhathi bathumela imali labantwana bathola imali yokuya esikolo abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngelanto abakhangeleyo abanye ngezathu badleleyo mali bangasabhatali i-school fees.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqale ukwakhela izinduna imigwaqo eqonda emizini yazo. Leli phephandaba lithi uhulumende wenza lokhu ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela izinduna emizini yazo. Iphephandaba lobulembu eleThe News Hawks lithi umeya wedolobho lelusaka kwele Zambia, unkosikazi Chilando Chitangala, usethembise ukuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zilamabhizimusi amancane kuleli dolobho. Kubikwa kulabavela eZimbabwe abedlula inkulungwane ezintathu, 3,000, abathengisa impahla lokwenza amabhizimusi amancane achiyeneyo enzikini yaleli dolobho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani mphakathi. Hayi, siyabona amabandla akhankasa, mpela akhankasa, akhankasa. But hayi, ibandla thina ngapha esilibonayo ima-tablet ibandla. Elingasikhipha edakeni lolo sikilo yimbona ngathi yimthwakaso Republic Party. Yilo nje ibandla engithi manje likhangele, hhayi loba likhuluma nje ukuthi libandla mpela elilwela abantu bakithi elingabuyi kuzobathenga elizobakhulula sibili. Njalo libandla elilwela abantu bakithi. Wonke amabandla akhona eZimbabwe hayi angaboni elilwela abantu basemathebeleleni ngaphandle kwe-MRP City Viva Mqondisi Viva MRP. Sithi ngaliyaphambili ngosalisekela lapho esilisekela khona and konke likudingana abavoti salivotela viva
njani basakazi bakaStudio 7 zonke indawana zonke zeMelika thina siyaphila lapho eZimbabwe lo nyaka sibona ngani unkosi ingani isikhumbulile futhi njengalast year singazi kumbeni izulu liyaphinda libaye kodwa likhanye ngalelikhona lokulima abantu bayalima sibili kuyahlakulwa ngathi unkosi ingasiphathisa ngiye khona ngale sengicezezambe ngelo-Abraham Moyo Kate ngituvuka njani bhuti khona ngale osamncedisi usadika uphilani ududu ngithi philani ikhokho nazele i-COVID-19 ikhona gqoke amamaski ligeze izandla ngiye sentana kumama unalo njani mamami imupita ngobhidi losasi lobenjamin ngiyabakhokha abafowethu.
San Monan Studio 7. Njani bonke ba mashaya ezulu nokhuluma ngomhlanga. Engithanda ukuxwayisa abantu nanku la and lo babo wakhuluma lapha orubeseplumtree the most people abafonayo abantu abangaphandle kwelizwe. So ngicabanga ukuthi thina esingaphandle kwelizwe siyakhuluma nje kuphela ngendaba yaseZimbabwe and I don't think ukuthi sizohamba siyovota manje sithi sizolungiselwa ngubani ngoba ubuningi sila asambeni bafethu siyilungisa angeke uhlale ucela kumakhelwane njalo that's why namanje abakumakhelwane sebekhathele sebeswisele emakhaya bafethu asambeni ekhaya siyovota amavoti ethu adingakali ungaze kwabantu banale engqondo yokuthi ungazovote umnankakwa kaphuma hhayi asambeni siyevota vote and allow my vote it as in the something. Ngiyabonga.
Yes, salibonani Studio 7. Linjani, linjani Studio 7. Manjani abanye Studio 7 notungamini ngoma lapho. Ndiyaphila. Ah, sikhangelane lalo hlupho lwangikhaya lapho eZimbabwe. Sikhangelane nendalo sibili.
Salibonani Studio 7. Minela migama ngu-Adolf Shaba, siyabonga basakazi we-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elithe lesikhumbuzo se-Gugraund. Le nto akubuzwa lapho umphakathi waziwa, yenziwe yi-ZANU PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto e-Gugraund ngisho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izindune Zimbabwe kumbe kusasekwasala inangazi. Amphele izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani. Kusele nje induna ezimbalwa and zikhona ezifana laboNdikweni. Yizinduna ezikhona ezimele iqiniso. Hayi laba abameli izisu zabo kuphela befike lokho representa abantu. Ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizaziwa.
Mase sibuya endabeni esili le ebhayele esili sikhona.
Hayi akuhanjwa sikhale straight. Ngoba hayi into ebisezwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu ama-recall konke lokhu kade bekwenza manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kati vele
kungobamba umdlalo lo ngumdlalo wabantu
akubona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court uphiwa amandla yiko konke angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la ye khona ukuhle kumela kakhulu abantu besindebeleni kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo ukuthi bengaparticipate-a kiyo kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga ngayo. Salibonani ku-Studio 7. Minela migama ngu-Adolf Shaba, siyabonga basakazi we-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elithe lesikhumbuzo se-Gugraund.
Le nto akubuzwa lapho umphakathi
waziwa, yenziwe yi-ZANU PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto e-Gugraund ngisho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusasekwasala inangazi. Amphele izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani. Kusele nje induna ezimbalwa and zikhona ezifana laboNdikweni. Yizinduna ezikhona ezimele iqiniso. Hayi laba abameli izisu zabo kuphela befike lokho representa abantu. Ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizaziwa.
Sabe sibuya endabeni esili le ebhayele esili sikhona.
Hayi akuhanjwa sikhale straight ngoba hayi into ebisezwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu ama-recall konke lokhu kade bekwenza manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kati vele
kungobamba umdlalo lo ngumdlalo wabantu
akubona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court uphiwa amandla yiko konke angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la ye khona ukuhle kumela kakhulu abantu besindebeleni kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo ukuthi bengaparticipate-a kiyo kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga ngathi
izindawo angaziyizwa abantu bayakhala emsakazweni mpela bethi hayi imilayezo yabo kayivuka lathi ngokunjalo nami ngikhala kanye nabo mpela ngiyazama ukuthi ngithumele nsuku zonke kusanamalanga kodwa kayivulwa esingasakwaziyo ukuthi ku-Studio 7 sokusetshenzwa kanjani sibaningi yes kodwa ngithi kufunaka bekwe zonke indawo kumbe sirekode ngesikhathi esi-wrong kumbe sekwasebenza kogawulela ko-Joseph Chuma esingasakwaziyo kodwa lathi siyazama ukuthi hhayi imilayezo yethu kayifike lathi emasireleni lawo ezanu p f asebhubhisile izwe laphela sithanda ukudlulisa indaba ebuhlungu kakhulu ngale ndaba yebhalakho ileyi ukuthi umnangagwa mpela usasele isifiso sokuthi kube ngamaNdebele wonke wawaqeda ma engabe saqhubeka ngale ndlela ebhalakho leyi ende angicabanga ukuthi khona umuntu lengqondo eziphelileyo engabe isaqhubeka lapha agcina khona ngoba kuyabonisa mpela ukuthi hayi isifiso sakhe lesifiso mpela sokubhubhisa amaNdebele wonke kukati laba abangelangqondo abamsapota aboJoseph Chuma nabogawuli ukuthi bathini bona nxa bebona esesehlakala leselizweni labo endaweni yakibo ukuthi bathini bona ngoba lento manje sithinta umuntu wonke ngendlela esingakhona ngathi siphezu kwamandla abantu bonke besiNdebeleni ukuthi umnangagwa wayenza kanje ekwazi ukuthi waqeda abantu bakiki abantu besakhala abantu belila lamanje indawo liyana kube ngayo indawo ehlonitshwayo indawo yebharakho eliyana ngoba indawo liyana yindawo eleli iphefumu yabantu abaningi kakhulu ukuthi kube ngavele ngokufika kabasafiki kuleya ndawo liyana kodwa nxa beqhubeka kanje akhomba khona phela ukuthi hayi sokele isifiso sokuqhubekela phambili.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika, ukucutshungulwa kwabaphatheka kudlakela olwaqhamuka ngozibandlela nyakenye kwele Melika kuqhubekela phambili. Ikomiti eyakhethwa kucubungula lolu daba ibikwa isithi yona akhona amalunga edale lesenethi lawe-Congress awaphatheka kulolu dlakela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika leso sikhathi bangena ngodlakela edalele Congress besithi impumela yokuthi uTrump wanqotshwa kayiguqulwe. Sixoxe lolandela ezombusazwe ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, ngokubona kwami lapha ngibona ngathi ukuthonisiswa kwalaba bantu kungathi kuyaphuza. Nambona ngathi ngabe sokwenziwa indima enkulu kakhulu ukuthi bathonisiswe kubonakala ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Ngoba eqinisweni lapha kakudingwa kakhulu ukuthi konakala kumbe kakonakalanga. Into ekhona lapha ukuthi kuwonakala kusegcikeni abantu labo bajojozelwa bangena laphana bashaya badiliza beza konke lokhu abakwenzayo. Manje-ke ukuthi kukhanya kungathi kuyahlupha ukuthonisiswa kwabo, ukubanjwa kwabo, ukubuyiswa kwabo emthethwandaba. Nambona ngathi kuyaphuza. Kodwa-ke nxa ukhangela engxenye lokhu u-Attorney General okhona ungcono ukuthi uzakhangela ngelihlo elingasiyoziliyana ekuthiwa yi-partisan. Uzakhangela amacala njengamacala, athonise amacala njengamacala njengakhona lokhu. Kodwa ke overall mina ngibona ngathi kufanele ukuthi ngazokule ndima sibili ezwayo.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi iziphathamandla zele Melika ziqhubeke lokhu zithonisa zidingisisa lolu daba?
Lokho kokubathonisisa beqhubeka kubathonisisa mbona ngathi into elungileyo kakhulu ngoba into leyanenzeka laphana yaba yinto eyimpiliyana. Uyabona asiyonto enhle ukuthi khona kukhanye laphana kuzenzakala into yona leyana njeyana. So kufanele ukuthi abantu labana baqhutshekwe kube thonisiswa ukuze kungaphindi kwenzakale khonokuyana okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi ukuzonda uTrump. UTrump bantu babemzondela kwaphambaniseka laphana khonokuyana ukuthi abajojozele enzenjeyana yikho okumele bakuthonisiselwe khonokuyana ngoba amina umuntu angabuya kona laphana emhlanhlandlela kobulawayo afika jayi building azama ukuyidiliza. Hayi abantu bakhona kumele babotshwe bonabo akungakhathalekile ukuthi ngobani bafela ngaphi banganani bafunani ngoba laphana isigodlo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki ebekuthiwa wathunjwa emaswingo ubikwa etholakele elimele ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bethesa icala iZEC elokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle inhlelo zokubhalisela ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.